imizamo le kangisaba lokuthi imizamo indlela nje esesiyiphuthile ukuthi nje siya kukhisimusi nje hayi sesihlangene sokule MDC eyodwa njengoba sacaca ukuthi MDC izaba yinye njengalapho sikhumbula lapho eyafunywa khona ngo-1999 kodwa iMDC izayichiya ngikababa uTswangirai ngoba uTswangirai usuke walahleka sibili ukuthi iMDC yafonyelwane. Yikho-ke sikhuluma nje kusiyaphela nje uNovemba ubaba uNcube sesivumelane laye le-executive yakhe njengoba ade ngikutshelile ukuthi nge-weekend amarali ade silawo amalunga kababa uNcube besilawo sibili sincedisana lawo and kukhanya emboneni wethu wokurenewa even ama-policies siyavumelana labakababa uNcube.
Ubona kuzaliphathisa ekutholeni usekelo elizweni lonke jikelele ukumanyanisa amabandla omabili likhona ukuphikisana lezanu PF leMDC lile siqwanga.
Kayisikho ukuthi sihlangana iMDC kuphela. MDC yanti siyaunita njengoba sitsho nje kusiyaphela umnyaka. Sesihlangana-ke la mabandla akhokhelwa ngubaba uDumiso Dabengwa. Sihlangane njalo le bandla elikhokhelwa ngubaba uMakoni noProfessor uMaduku. Kutho ukuthi kusiya sibili ku-election i-opposition esiyabe siyibala nguye uRobert Mgabe kuphela. Hhayi ubaba uTswangirai thina abanye sesikhohliwe ngaye lanxa lingathi uyi-opposition.